Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingale vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 21 zibandlela 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izolo bekulilanga lesithathu umkhuhlane we COVID-19 uthatha imphefumulo yabantu abedlula amachumi amahlanu ngelanga linye.
Mbonanga zantu abantu balomnakano wokuthi ukuze umuntu athole iCovid kumele abefike edolobheni kuphela.
Umongameli omutsha welemelika umnumzana Joe Biden uhle wangena ehofisini ngokusayina imithetho elithumi lasikhombisa ediliza leyo eyabunjwa ngobe ngumongameli umnumzana Donald Trump izolo ntambama.
Lapha kumele lathi abantu abamnyama sibancedise labo ukuthi iunity iyakwaniseka lapha eAmerica ma umuntu wonke and i-system of governance ife to all groups or abantu wonke.
Ibandla le-MDC Alliance lithi liyemukela inkulumo zokukhumisana umlotha kwenkokheli zamabandla kodwa omele abe ngumlamlankunzi kumele abe ngongasekeli hlangothi. Owayengumkhokheli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe wethule amazwi enduduzo kumuli yakomoyo ngokutshona kukamnumzana Sibusiso Moyo obe ngumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ilanga lesithathu umkhuhlane we COVID-19 uthatha umphefumulo yabantu abedlula amachumi amahlanu ngalanga linye. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi sokubhubhe abanye njalo abantu abangamachumi amahlanu lane 54 izolo kuphela bebulawa ngumkhuhlane we COVID-19. Abatholakale belegcikwane le-coronavirus bedlula amakhulu ayisikhombisa 733, okutsho ukuthi i-COVID-19 isibulele abantu abafika phose inkulungwane 879, njalo igcikwane layo lahlasela cishe abazinkulungwane ezingamachumi amabili 19,253 selokhe laqhamuka ekuqaleni komnyaka odluleyo. Lokhu kwenzakala iningi labantu libikwa lokhe liphithizela emadolobheni kanye lemalokitshini lingalandeli iziqondiso ezokwenqabela kumemetheka kwaleli gciwane. Abantu bathi kufanele baziphandele kulokuhlala ezindlini kungela kudla kanye lamanzi okusebenzisa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo osithandekile mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Abantu bakubonakala bephithizela ikakhulu nxa ungena edolobheni kulokuphithizela ukuthize sibili ngoba emalangeni adlulileyo baze bagcina bekuthelwa ngamanzi amapolice munoti kondo kuphela esidikidikini kodwa ke lanxa uhamba emalokitshini uzafica ukuthi vele abantu kabahlalanga phansi. Mbonanga zantu abantu balomnakano wokuthi ukuze umuntu athole iCovid kumele abefike edolobheni kuphela bengananzeleli ukuthi lakhona apha emalokitshini nxa lokhu siphithizela sivakatshana ezindlini siyalelale igciwane leyo lokhu lisabalala ngoba siyakwazi ukuthi ziphuma kusikhathi sekhefu lapho kathi sivakatshele khona izihlobo ezivele emazweni atshiyetshiyeneyo. So ngokunjalo ke nxa kuyikuthi umuntu lapha yena aphuma khona igciwane like latheleka kulowo muzi ivariant entsha le ingozi kakhulu ememetheka ngokuphangisa. So ngokunjalo ke esikunanzela ukuthi yebo qinisekile sibili ukuthi abantu kabahlala ngaphansi bayaphithizela abanye ngabaye ezibholaneni abanye ngabaya vakatshelanayo nje abanye bala kungamaphatha abakwenzayo ezindlini okuncane khonoko okuzijabulisa. kuphangisa bengananzeleli ukuthi bazifake engozini.
Kuyini okungenziwa ngohulumende lokungenziwa yizo izakhamizi ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leli?
Abantu kabahlale phansi, igcikwane kalihambi, kuhamba bona abantu. Nxa lokhu beyaluzela besiyalelali ngoba lingangena egumeni. Okwenzakalayo kathesi ukuthi izibhedlela ziyakutshela ukuthi zigcwele, mbe bayakubuyela ngkhaya uyi-isolate ngkhaya. Khonokhona siyakwazi ukuthi lapho esihlala khona thina izindlu zethu kuvele kuncane, uya-isolate ungaphi, usebenzisa i-toilet yiphi, uvele uphekelwa ngaphi. So okuqakathekile ukuthi senqabile ukuthi igcikwane leli silithole. Ngakho sibuya-ke kuhulumende, kuyisifundo esikhulu sona sokuhulumende ukuthi ilizwe liguqe ngamadolo linje. Kuzaba nzima lanxa kungabuya loba yiwuphi umkhuhlane ukuthi abantu bahlale ezindlini, ngenxa yokuthi abantu izisu zikhala umoya. So nxa kunjalo umuntu uyazibona sephumile vele egumeni. Ngabe kuthiwa bekulilizwe esingathi thina kalintingantingi kwezomnotho, uhulumende bekumeleke aphe abantu esingathi ngama-food parcels ezindlini ukuze abantu bahlale phansi bangayobayobi, ngoba abantu owenza bayobayobayo ukuthi badinga ukudla. Ngokunjalo-ke futhi abantu bayaziphandela elizweni leli, siyakwazi ukuthi phose 90% kabasebenzi bayazisebenzi. Sikhonokhana kwenza ukuthi abantu kube nzima kakhulu. Njalo sikhuthaza uhulumende ukuthi atshengisele ngomzekeliso ikakhulu emabhasini la avunyelwe ukuhamba, ngoba kakuncede ukuthi thina sibe 2 meters apart kumbe 1.5 meters apart, while at least kuzuphi khona phaya nxa abantu behlezi baye bevelelwe ngama-centimeters apart. Khonokhana kasiwo mzekeliso omuhle abantu abawutholayo kuhulumende. Uhulumende katshengisele ngezenzo, atshengisele ngomzekeliso. Njalo siyakhuthaza ukuthi i-Ministry of Finance kumbe singabi laba abakhangela ngezezimali baye becabanga ukuthi umkhuhlane lokungenzakala uhlale lapho kwesikhathi eside, abantu bayo lokhu begula besifa, kambe abantu bazahlala okwesikhathi esinganani besezindlini. Ngakho-ke kumele uhulumende aphumele iqhinga lokuthi abantu ngabancedisa njani behlezi ezindlini.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Umongameli omutsha wele Melika umnumzana Joe Biden uhle wangena ehofisini ngokusayina imithetho ediliza leyo eyabunjwa ngobe ngumongameli umnumzana Donald Trump izolo ntambama. Imithetho le igoqela embalwa eyasusa ilizwe leMelika kunhlanganiso zamazwe omhlaba ezifana leyokulondoloza ezomkhathi eParis Agreement. UBiden esethula amazwi ekufundisweni kanye lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris emini izolo, ukhuthaze izizalwane zalelo lizwe ukuthi zibambane lanxa zingaboni ngaso linye kwezombusazwe. Untungameli Nkomo, Studio 7, usipha lolu daba ngokugcweleyo.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute.
That I will faithfully execute
the office of President of the United States.
Office of President of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. Thank President.
UBiden uthethe intambo zombuso kulokufuthelana okukhulu phakathi kukaZulu weMelika ngendaba zombusazwe, ngoba abasekeli bakamnumzana Donald Trump besithi waqilibezela lanxa nje lokhu kungamanga aluhlaza. Ngokunjalo uBiden ucele uZulu ukuthi abambane ukuze abhekane lenkinga ezifana lomkhuhlane we-COVID-19 lokunye okuhluphayo. Umongameli Biden usole abamhlophe abazonda eminye imihlobo kanye labenza udlakela abafana labasekeli bakaTrump abahlasele edale lephalamende eleCongress kumaviki amabili edluleyo. Uthe uhulumende wakhe kasoze abuvumele ubudlwangudlwangu obunje.
Violence sought to shake the capital's very foundation.
Impande zesigodlo sethu zazanyazanyiswa ludlakela. Siza ndawonye sililizwe linye ukuzoqhubelana amandla ngokuthula. UBiden uthembise njalo ukuqakathekisa ubudlelwano beMelika labangane bayo, hatshi obekusenziwa nguhulumende kaTrump. Umsekeli kaBiden unkosikazi Kamala Harris yena wenze imbali ngokuba ngowesifazana wakuqala ongumsekeli kamongameli weMelika.
I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear.
I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
Kuba ngonsundu wakuqala njalo ukuba kulesi sikhundla sibuze ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Muringai ukuthi uthini ngembali esilotshwe nguHarris.
Sasi sitembeni kwakuzaba ngomlungu but sabona ngomnyaka ophelileyo ukuthi kwaba lama demonstrations after a George Floyd incident ukuthi kwahle kwachuchisa umnumzana Biden ukuthi akhethe umama uHarris.
Omunye njalo ocubungula ezombusazwe umnumzana Tifa Dube uthi mkhulu umsebenzi umongameli Biden abhekane lawo.
Ubaba uBiden babunkomo usaselebanga elikhulu kakhulu afanele ukuthi azame ukuthi alivale noma azame ukuthi alisondeze ikakhulukazi kumhlaba wonke jikelele. Njengoba sajupha mlilo ukuthi ilizwe leMelika babunkomo lilizwe elilomthelela ezintweni eziningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Ngoba umuntu onguye obusa iMelika kufanele ukuthi kube ngumuntu oyazi mhlophe ukudlelana labanye abantu njalo kube ngumuntu ongela ego.
Kuluma ngodaba lwabamhlophe abazonda eminye imihlobo umnumzana Moringai uthi ngempela uZulu kumele ebambane alwisane labantu abanje.
Lapha kumele lathi abantu abamnyama sibancedise labo ukuthi iunity iyakwaniseka lapha eAmerica ma umuntu wonke and i-system of governance ife to all groups or abantu wonke.
Umnumzana Trump yena ubengekho ekugcotshweni kukaBiden ngoba uthi waqilwa kukhetho. Kodwa umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence ubekhona. Sibuze umnumzana Dube ukuthi ubona esenzani uTrump njengoba esephume embusweni engakafuni.
Ngokuzitshela kwakhe uTrump kakhulu njalo lokuba ngumntando kayiphikiswa sekungenzeka afome iparty yakhe noma engaqhubekela phambili kodwa umphathi wama-Republicans. Kodwa ke uqhubekela phambili engumphathi wama-Republicans kuzabe nzima njengoba sibona ukuthi kule impeachment ekhona.
Abake baba ngomongameli beMelika abagoqela umnumzana Bill Clinton kanye lomnumzana Barack Obama labo bebekhona kulumkhosi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington yimi uNtungamile Nkomo.
Ibandla leMDC Alliance lithi liyemukela inkulumo zokukhumisana umlotha kwenkokheli zamabandla kodwa omele abe ngumlamlankunzi kumele abe ngongasekeli hlangothi. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
iMDC Alliance yokuqala ukuthetha ngokuthi ilizwe leli alila legitimacy. Alikho emthethweni ukuthi lingathi lilizwe phakathi kwamanye amazwe ngenxa yama-election ka-2018 atshontshwa khona abantu bonke babamba ongaphansi. Ngalokho ke iMDC Alliance ithungamelwa ngu-Advocate Chamisa yiyo eyacebisa uPresident weZANU-PF ubaba uMnangagwa ukuthi kakube lengxoxo, kakube abantu ababe lengxoxo okuthiwa yidialogue engaqeda ubuhlungu lokutholakala ubuhlungu engaqeda ubuhlungu lokudilika kwenotho. Asithandabuzi thina ukuthi kungaze kube lempi enjani elizweni kodwa idialogue ingxoxo yiyo eqeda konke sokubhalelana sokuvunyelwana sokusenza amacompromise. Kambe ngubani ongakwaziyo ukuthi iLancaster House dialogue eyithungamelwa nguSmith ngapha ithungamela ngonkomo lomgabi usithole lomzore wabaku Smith yiyo eyacina sisiba le constitution ka 1979 e Lancaster House constitution eyasibusa over 30 years saze sayi cina sesiba le constitution yethu ngo 2013
manje lina liyavumelana na lokuthi kube lenkulumo njalo lifuna zenziwe njani
siyavumelana sonke abe MDC ukuthi umuntu olabantu kathesi yizano PF umuntu labantu abaningi kathesi abamlandelayo advocate Chamisa yiwo amabandla angathi gwaqa bavumelane amanye amabandla amanye ama side shows la angaba ngama observer sibe sesithatha njalo i civic society ibe khona njengomlamlankunzi izinto zingahamba kahle into esayalayo ethina i political ekuthiwa i Pollard leyo eyakwenza u number 9 umnangagwa ebe ngu referee ngapha uchaya impembe ngapha ungurefuri sathi hayi la ungamandlwane ngumbhedo yikho ke bonke laba bakupholard sathi asingake sangena kiyo ngenxa yokuthi urefuri ule interest kungaba njani ukuthi kube lo muntu ozimeleleyo ongaba ngumlamulankunzi so thina sikholwa ukuthi ukukhulumisana kwezanu PF le MDC Alliance kube lomlamulankunzi ndovela kuAfrican ovela kuAU African Union bekuSADC be kuUnited Nations kumbe kuma church organization o neutral singavuma sithi gwaqa ngoba ilizwe leli seliphakathi kwenkinga yeeconomy yemkhuhlane yecorruption yedictatorship yeillegitimacy
lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo ngumkhokheli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe usethule amazwi enduduzo kumuli yakomoyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Sibusiso Moyo obengumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umoyo obele minyaka engamachumi ayisithupha lanye 61 ubulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo Sixoxe nesikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Khaliphani Phugeni othi uKhuphe lokhu esathwaliswe nzima ngumkhuhlane weCOVID-19.
Kuphe uzwa ubuhlungu kakhulu ngokutshona kukababa uminister uSB Moyo. Uzokhumbula ukuthi basebenze bonke kakhulu umama uKhuphe ebheke kuPollard ngapha international relations uminister ebheke international relations njengominister. Wasebenza kakhulu uminister ezama ukuthi lizwe ubudlelwane bethu lamanye amazwe kakhulu kazase entshona lapha. Kubuye njalo kube khona abantu bezimbabwe babe nenhlala kahle. Silahlekelwe ke mama Moyo sithi hayi akuhlangani ngehlanga. Kuzodlula lalokhu mama duduzeka labantwana
manje ngamafitshane yena uNkosazana Thokozani Khuphe uthini negciwane leli ele coronavirus njengoba sibona ukubana laye like lamthwalisa nzima
ugqirha umama uKhuphe uthi abantu beZimbabwe kumele bayenze konke okusemandleni wabo ukuthi bangawutholi lo mkhuhlane weCOVID namanje nje usalwisana lawo njoba usazi ukuthi umama uKhuphe ulokhu esathola itreatment yecancer so ukuqina kwakhe akufani nokwabantu nje bonke so usalwisana la kodwa uthe abantu abenze konke okusemandleni wabo ngoba le nto le ma singananzelelanga izosiqeda sonke
lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe Ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi ugatsha lezokuhlenga abazithola besengozini zemvelo olwe-Civil Protection Unit luthi abantu abahlala duzane ledamu leThugwi Mukosi kumele balimuke ukugcwala kwaleli damu ngoba lizachitha maduze izulu lingaqhubeka lisina. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lwezempilakahle lukhuthaza uzulu ukuthi angesabi ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igcikwane lecoronavirus. Okhokhela uhlelo lokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 unkosikazi Agnes Mahomva uthi uhulumende uzathatha amanyathelo okubona ukuthi abantu abangeni engozini ngenxa yejekiseni le, abanye abathi ingabafaka ebunzimeni. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumela yona nge-WhatsApp.
Abalaleli labasakazi bakastudio 7, lo okhulumayo nguphathi Momoyo kwasendaweni yaseGwanda River. Ngiphili njani msakazi omuhle? Siyabonga kusitshela zonke izindaba kungikho elisifihlela khona. Siyabonga, line losuku oluhle.
Ye, livuka njani basakazi bakastudio 7? Mina ngiyamangala ukuthi ungathi uJob Sikhala ukhuluma amanga awophela iChimono ubhala amanga sebotshelwa amanga. I-ZANU PF eyaqamba amanga for 40 years yabotshwa mbani. Amanga eZimbabwe kuliqiniso sibili ukuthi kabotshelwa ngoba abanikazi bokukhuluma amanga yi-ZANU PF. U-ED uthe ngena uthe ilizwe lizalunga within 100 days. Kodwa sabona sokulama-teacher atrayikayo, sokulama-nancy atrayikayo bekhala ngemali. Owukuthi yena nguye owaphuma phambi kwabantu njengenkokheli wakhuluma amanga. Akazange aboshwe. Bengicela ukuthi ngamanga abophisa ngayo iZANU PF yiye ebotshwa yonke. Uthi wenga uthe abantu kabamaintaine i-social distancing. Unyara tuthola abantu abangu 26 ebhasini yakhe ngoba emaintaina leyo social distancing. Isitulo esithola abantu abathathu thola umuntu oyedwa kunyaratho, kodwa uzuphi uthola 72. Njalo kabasasanitize abantu ema bengena ebhasini, abasahlola ama-temperature. So bonke labo chiwenga ngabantu okufanele bayidele ngoba batshela amanga ilizwe. Abayekele uhopholi Chingono balungisisa ilizwe. Beyekele uJob Sikhala balungisisa ilizwe, beyekele ukuvalela abantu ezitokisini. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela lonke basazi Studio 7 kanye labalaleli. Ngidlulisa amazwi enduduzo kuSiphusiso Moyo, uMinister waseZimbabwe Foreign Affairs. Ngithi alwehlangana ngehlile Dudu, konke kunesikhathi sakho. Noba wayingena isenzani ubulala isenzani isosha evukela abantu bakibo ebulala abantu naye kuze kwamvela kwafika isikhathi sokugcina, but hayi asibambeli umuntu isikhwili sithi lala ngokuthula Sisomoyo. Alihlangano ngihlile sithi samazwe induduzo nakufamily yakomoyo emberengwa sithi hayi kwenza kwenzakele udlulile indodi kuleli qhawe. Hamba kahle Sisomoyo, sinawe noma sinemanxeba ngenxa yenu, but lala ngokuthula.
Sanibonani basakazi abahle nabalaleli, nami ngithinde ngiphawule. Yebo vele ngihlala ngimamile ngoba sometimes ama-odingo azobafake awangena wabalwa. So ngiyazama nje mhlawumbe umuntu uyi-pretend bengabale yami i-odingo, bengifisa ukuthi balwe ngoba kukhona ngihlala ngikuzwa abantu bekuphawula bekuphawula, especially abakhulu bezani phefulokhu bephawula bethi i-America isozibatshele ngalutho ngoba ayinademokrasi. Kanti mina ngiyaxakeka kuleyo ndawo ukuthi kanti bona vele bazimisele ukuthi kowabo umuzi bazobe bebheka next door yini ukuthi kwenzakalani. Next door kungaqala ukushayana nawo bathatha induku betshayana. Umthetho next door ungabanjwa nabafuna ukuthi bewubambe. Kanti inhloko zomuzi ngobani? Ngoba yiba inhloko zomuzi waseZimbabwe, yiba abaphetheyo, yiba abayehlulekayo. Khona manje babhizi bathi i-America yinademokrasi. Mina angiyiboni kanjalo le nto le. Mina ngicabanga ukuthi i-America nayo idemokrasi. Democrats ngoba uBiden uTrump uphikisile waphikisa bamnikeza nama chance ukuba lama votes azange kubothe umuntu azange kuchaye umuntu azange kufaka umuntu ejela azange kudutshule umuntu but ngale Zimbabwe ungathi uyaphikisa athathe wafakwa ejela kodwa ababhizi bathi i-democracy ayikho i-democracy ikhona ngoba uTrump ulwisile nge-evidence engekho but still azange angene embusweni ngabe kuseZimbabwe vele bezobuyela uTrump ukuthi ubebuseZimbabwe njengoba umnangagwa wabuyela so mina abadala ngibatholi kathi ukuthi kanti wabumuzi bawubusa njani bazinhloko bani zomuzi waseZimbabwe mawukuthi banje so babheka umthetho womunye umuntu bese bawusebenzisa ikhala kubo kuye kulunge wonke lokho ngicela libale umyalezo wami phinde uhambe uyefika khona ngani bake baphakame bengabantu abadala bengaze bebonwe yithi abancane ukuthi ingathi abasebenzisi kahle ukuhlakanipha
ngidaniswa kakhulu sikuzwa ngalo muntu obekhuluma lapha amalangeni adlulileyo kustudio ukuthi khona uChamisa owabulalisa abantu bake kanti alubana uChamisa nguye owabulawela abantu ibandla le-NDC lilabulawela abantu hathi ukuthi ibandla le-NDC labulalisa abantu lokho kumele sikuqondise ibandla le-NDC alibulalisanga muntu ibandla le-NDC lilabulawelwa abantu kusuke kumangalise nxa umuntu opheleleyo esesula umuntu obulawelwe umuntu wakhe kumbe isihlobo sakhe kumbe imemba yakhe engasasoli lo obuleleyo uma bulala kwakhona uthiwa emsulwa iqiniso elikhona yokuthi izanu iyayibulala abantu kodwa umuntu uyathiya usola uma bulala ibandlelile labulala amapholisa lamasotsha esetshenziswa ayesola umkhokheli wephathi uthi ubone ukuthi khona okunye okungafundanga ezinyumbeni zethu thina abantu ezikhathini eziningi siyathelelika umuntu ezozama ukuthi uzosola umuntu okumele ukuthi nali yancedisana lilungise isimo selizwe ngithathele umuntu onguye oncindezela ilizwe obulala ilizwe umphakamise angazi kumbe ekuzokuzeukuphanjaniswa ngamasenti loku wathi sebethe bakuthola emva kokuthengisa kwabo kwazona lezi nsuku kodwa kiqiniso elikhona lokuthi sikhangelele ukuthi i-NDC Alliance yiyo eyabulawela abantu hhayi ukuthi i-NDC Alliance yiyo eyabulalisa abantu kuphuma umlomo olahlekileyo njalo umlomo oswela ikhanda elilolwayo
sanibonani Studio 7 ngiyalibingelela lonke basasazi sibonge umsebenzi omuhle elisenzela wona mina ngumasibeli ngisetsholotsho mina vele lokho engihamba ngakhona okuukuthi ngapha emathebheleleni lasizuzi lutho kathesi ubaba ugawuli uyakhuluma encoma izanu kodwa nxa liwazi umgwaqo wetsholotsho ukuthi unjani usuka kobulawa nyamandlovu tsholotsho liwubone umgwaqo wakhona ukuthi unjani akula mgwaqo kodwa khona umuntu ezahambe encoma izanu ukuba khona kwakhe khona ngale kuncedana isigaba sakhe yena sakhe isigaba asincedi lutho khonokho engitsho ukuthi bona bafuna ukusuthisa iy'muli zabo kuphela bafuna ukube bevotelwa ngabantu bebafake ezikhundleni kodwa besuthisa iy'muli zabo bengancedi lutho abantu hhayi bantu bakithi kayike livuleni amehlo bakithi lisebenzele lani izigaba zakini ayikhona ukuthi libe lifuna ukusuthisa iy'muli zenu kuphela haw sadubeka kangaka shuwa i-development kayikho lina khona ngapho manje lavotelelwani shuwa alilali lutho elilitshintshayo ngapha isigaba zakini akulantshintsho olukhona ngitsho
nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Ngakugcini uhlelo lwalamhlanje lesikhangele inhloko zendaba. Izolo bekulilanga lesithathu umkhuhlane we-COVID-19 ubulala abantu abedlula amachumi amahlanu ngalanga linye. Umongameli omutsha welemelika umnumzana Joe Biden uhle wangena ehofisini ngokusayina imithetho elichumi lasikhombisa ezadiliza leyo eyabunjwa ngobe ngumongameli Donald Trump. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.